sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 ngugayino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sidube kanje bona bezimbabwe sibizwa ngenxa yokuthi iZANU-PF ekusasa. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komjudicial recaptured iZANU-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kube ndlala elizweni iZANU-PF elohlupho.
Ummeli wechitungwiza North edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevuba chikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ummeli wechitungwiza North edalele ePhalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC alitshumi lanhlanu agoqela ummeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Skhala besetheswa umlando wokuphehla udlakela eNyatsime. Usikhala labanye sebencitshwe i-bail kanenge njalo balokhu bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walayo njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba i-passport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17 njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengela macala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokhu sokusenzakala ukuxabanisa abantu banye bexatshaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziwe ukuthi bebevele begwedelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheli abalibesala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa siya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo. Yibubi bezani bonobo ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhona ukho kanye ukwenzakala ebantwini.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheli yakhululwa.
Uzafika khona kodwa ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukanise bona babuthwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sanda sempende ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngijhile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuthatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwakho kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndibala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kunesandla semfeni ntombami.
Kodwa bayakulandula beZANU-PF laba emthethwandaba ukuthi kulezombusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu weZANU-PF kumbe uyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyive ngoba sidube kanje bona beZimbabwe sidutshe ngenxa yokuthi iZANU-PF ekusayo. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komjudiciary is captured iZANU-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kulendlala elizweni iZANU-PF elohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into ifile elizweni iZANU-PF. pho siyabe sikhuthi iZANU-PF ukuthi itheni yangkhona. Laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomizi.
Yebo usephumile ubaba usithole kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba balokhe bevalelwe
uzimuli zabantu laba ngithi ke sisempini bantu bakithi mayuyu yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senhlala isikhathi eside lingazazi lingaziboni lingabuhlalilazi ngicela ukuthi libophe amabhanti libophe inkalo ngoba ngiyazi ukuthi ngabe vele i-politics eyenzakala la umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele kakula esimaziyo ukuthi elicela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo siyakwazi siyathandaza silana emthandazweni zimuli zabo silani ngaso sonke isikhathi lapho esiguga khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele luhlangane lwezihlobo zenu so ikho kuthi hhayi qinani isibindi i-politics iveli njalo okwesikuthiwo yukuthi hhayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona kona babasebenzi
umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo Abasolwa abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimpamgodi lezi zimiswe emthethwandaba eGwanda zisetheswa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umthuthisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa uthi abasolwa laba batholakala belempahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Sixoxele lo mnumzana Mehluli Dube.
Into yenzakaleyo abantu laba ade beyi-183 bebotshwa ukuthi khona ba-demonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe obaqatshileyo. Namhla sesibuye ekhoti abantu ade belecala ababelethwe ekhoti bayi-21 okwebheli siqinise sikwenza after lunch. I-state yasithi khona ifuna prosecutors khona funa isikhathi sokuthi ependule to i-bail application yethu so icala ligcine selivuthi khona libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abanye abasolwa abalikhulu lamathumi ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulaba dispatchile ade besele e-police station ngikhulume lo officer in charge wakhona ngale law and order wanithembisa ukuthi vele seyeprocessa kathi sizuthi ukuthi bebayi-release. So wakusasaselanda khanya selanda bona laba for i-bail application sizoqetha i-bail application ukusasa siqalisa nge-response ye-state to bail application esiyenzile ezofulabana ukhanyani sebekhitshwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndiweni ongunobhala jikelele we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso elelwa amalungelo oluntu layo uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zawo ezokufuna iholo ekhampanini sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zevumba Chikwe Mine avimbe isango lalomgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Kuthe ilanga lithona amapholisa axwayisa la makhosikazi ukuthi achitheke kodwa bala lokho kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu evumba Chikwe Mine umnumzana Robert Chikwe uthi okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku Siqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele Melika abalwela izikhundla zedale le-Senate lele-House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa i-post office, amagabha okuvota lokunye. Akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho lwedale le-Senate Arizona le Nevada esabelweni se Georgia kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale le Senate. Kuza kwenziwa olunye ukhetho esabelweni lesimhlaka 6 kampalakazi. Okwamanje abezindaba Associated Press babika ukuba ibandla lamademocrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 kuthela ama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu 49 kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumela yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe-Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo i-fuel layo iyadula, ukudla kuyadula, yabona thina siku-transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba i-fuel leyi esisebenzisayo kuma-commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu, i-diesel iyadula yabona. Ama-Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ivandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko?
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion Supreme Court eyayireversayo. Ama-Democrats hayi, abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo, and labane abaningi sibili ama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelanile Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama-Democrats, sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo, and sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans, watshengisa ukuthi even ku-next election le presidential election in 2 years hayi umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu, and uyabona ukuthi ikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abe emkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi uTrump yena akabasamfuni sibili ngamangakhe lawa, njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya uTrump khanya ama-Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle, lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe, sixoxela eseVirginia khonapha kwele Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe laba mabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe ele Melika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwangudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sivanda.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho olwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ulanxabe kulokudlephana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho kweMelika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke kufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Ithawusozo ithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke sithayi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana. Alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, so kungabe ku-media coverage kumbe kungaphi. Akula kubulawana, akula kwethuselwana. Ikakhulu uma sesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi izanu PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama-elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yebandla lezanu-PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama-elections ade senzakala e-United States. Na uTrump bethethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini idemokhrasi ekhulunywa yini. Sibonile la, at the same time lapha uBiden enika statements ukuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina esiyabe sivalela abanye. Kanti-ke sibonile othamisa bekwenza ngo-2018 besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before i-ZAC ingaka-announce. Kwa-creator imsindo, kodwa bona abakutho ukuthi democracy, but kithi ngapha it's undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Angliston Sokhulu Sibanda uthi leMelika ngeke liziqhenye ngokhe
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le tensions ezibekhona, le atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokho engaka-announcewa lokho kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakale kwenzakalani, ngabe ama-embassy sikhiphe i-statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengeniswe ezitridini baphiwe imali bangene ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezithe ngedemokrasi, lawo isibehlula idemokrasi. Lanxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokrasi yangkhona layo iyabaxaka.
Umnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi kungabe kukhona abanye beMelika ababe bengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke ufane leZimbabwe.
Kodwa siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kulabanye abangafuni ukwamukela impumela yokhetho lanxa zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya idemokrasi siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesitsho kanjalo angeke uqathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekuningi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kunengi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikophe kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanele uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikophe lokho okwenzakala e-America, abantu bazivotela bekhululekile kulokuthula, kungaladlame, kungalakutshayana. Yiyo idemokrasi le esikhangelane layo.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa okwamagama, kukanti lonyakela ama-democrats selibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezikucabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lilesigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Abendaba abe Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi selithethe idolobho leSnihurigva esabelweni seKherson. Ele Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba beAssociated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele Kenya abakhala leyo msebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo isiya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudoniselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. Udaba oluhlupha kakhulu kukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuchiyeneyo okugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. Emelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC njalo engukansila wakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBrithani. Okokuqala, ukhetho emazweni lawa luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa, ngakho ongakhithwayo kumabonakude, ngakho ongavunyelwayo emsakazweni bongaphuma phephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe-ke sikufunde khonalokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke abakuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika, singathi ama-voters ahamba sizinali, akulama-fixed voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingela nhlelo ezihambekayo ezingancedisa uzona. Singakhangela-ke kakhulu eMelika neBrithani kuyatshintshana, kuyangena iLabour kutshintshe, bese kuzongena ama-conservative kutshintshane njalo njalo, kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba bakaBiden.
Babugawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, nileqiniso ukuthi manginanzelela nyamuzi ubaba uNdlovu, sibonile izolo ukhetho lwe-Amerika olwedlulileyo lapho uTrump wathi ukhethelelwano lwe-Amerika lutshontshiwe, wagcina sekulokudonselana, wagcina sekulama-protest okusenziwayo, zonke izinto sekulo mhlimbe wakhanya into yabona bazama ukuyinyathela nje, kodwa yayikhanya ukuthi vele iyashipha yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya, kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda i-complexion yakhona nalena i-Amerika ayisiyo. Safunda okuningi laphana ngayo i-Amerika. Hawu i-Amerika hhayi angekeke sifunde lito kuyo kathesi, ngoba nabantu abantu Nkomo, abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izolo emuva lo eleyona kwabazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo. Nabantu nje abanganayo ini namazwe amanye bayangenela into zamanye amazwe, khangeke bayenze into ko-Iraq, khangeke bayenze into ko-Libya, khangeke bayenzeni. Nabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sililize sijulisa semiqondo yethu, sikhangela nabantu labana athi nababisela kwizini kwi-slave trade kwale muva.
Uyamuzwa ubaba uGawule baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngiyibona kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni ungahlatshelwa kakhulu ingoba ufakeze kakhulu, siyabona amadimoni esephuma laphana esesiqala umuntu esiwa kumbe esenzayo, okuthi ukuthi umoya omuhle lomoya omubi kuvele kakuhlangani. Bekuvele kungethusa nxa iZANU-PF bengathi inqome iMelika ithi iMelika ibamba kusezokhetho, ngoba vele babamba ukuthini iZANU-PF ibamba ukuthini le ndlela iMelika ibamba ngayo. iMelika ibamba kuhle kakhulu, ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile, phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yenhle eqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamasutha ngoba abantu sebethe sokuphuziwe phela ukukhitshwa impumela yokhetho, abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabatshaywa kabenzwani, kuyalungiswa nje bethutha kokuhle kunjani. iMelika umzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba beZANU-PF nxa besithi akufundwa lutho sinike sifunde lutho kiyo yebo kambe imimoyana le enibile engikhulume ngayo hhayi sasihlangane sibili nje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayehlale phansi
nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo emelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo
bakwankomo idiaspora vote ayibe khona thilini emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nxa isiwa khona emazweni alezitha ngaphandle njengamazwe njabo america o America bale ama refugees lawo America ba vele unakhangela futhi khangela nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo badutshilwayo ukakhangela kodwa uzathuza ukhangela ukuthi kanti vele kuyini okuhle ngayo America vele
umnumzana believe gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo councilor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtunkamili Nkomo we-Studio 7 kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe odokotela bathi kukhanya ngani kuzahlupa ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu loThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup. Sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lonyaka.
Nxa sikhangela umhlaba wonke, angithi sikulamajaha anjengaboMbappe laba be-France, kulamajaha anjengaboNeymar khona le e-Brazil, kulamajaha anjengabo nxa sikhangele njengabo-France o-Pogba labo ngabanye kade bencedisa kakhulu. Kuqembu leFrance singaqembu leEngland iEngland izakhangelaabafana abasethe kathe lapo abantu basaphula ku-Arsenal bekhangele konosaka lapha kubo-Manchester United bekhangele abadlali abanjengabo-Rashford and then uma usiyakhangela amaqembu anjengabo Argentina uLionel Messi sizike namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuye maleli World Cup ngomunye umdlalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngingasikhangele njengeqembu le-Portugal yeli sangikhangelele kela yena uChristiano Ronaldo kodwa hayi abaningi ngiyabona bale bazavuma ukuthi uChristiano Ronaldo iminyaka yesiningi njalo ngakhangela indlela adlala kuye khona le Manchester United hayi futhi ngathi sokufuna ukwehlula lanxa ungakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nala World Cup bekungamthukele ukukhonona okuthize ukuthi hayi sekulibize nje sekuyindumela yalokho bekusenzakala kwela izolo kodwa kwakhathesi hayi ungathi sokufuna ukwaba ngakho-ke hhayi iPortugal ye ingaba lethuba ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hhayi ithuba labo lincane nxa ufuna ukulinganisa nabanye amaqembu
lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo Live Talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lwemelika olwe midterm singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela umeli wechidungwiza North edalele ephalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebail sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.